Soko izika disendaba ku VOA Njebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Namukelanga injabulo ku Studio 7 walwesihlanu mhla ka 24 kuMbandula 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Lanxa uhulumende esithi abantu bengakhathazeki ngokukhuphuka kwenani labatholakala bele COVID-19 ezikolo, ababalisi bakhala ngokuthi umomo mubi kakhulu kulezi ndawo.
What, we are the army, we are the police, we are everything. Ekhuluma engumongameli ezekhodliwe ukuthi amandla okuphatha ilizwe kumele ahlukaniselwane ngezigaba zazo zontathu. Kwenza ukuthi abanye bethu singakukholwa khona lokhu asekukhulume efolozi.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe kangeneli emsebenzini wabomahluli, njalo indlela abakhethwa ngayo iqondile ngoba bavivinywa emphakathini kuma-public interviews. Uhlelo Woza Friday kuliviki sileqembu elilamalunga angamajaha wodwa acula umdomo wesicathamiya ahamba ngegama lokuthi amaqaqa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Nanxa inani labantu abatholakala bele COVID-19 elizweni jikelele likhanya lisehla ngokukhuphuka kwenani labantwana lababalisi abatholakala benegcikwane leli ezikolo selokhu zavulwayo mhlaka 30 ngenwe bele COVID-19 ngokutshona kwelanga layizolo kuphela ezikolo elizweni beliphezu kwenkulungwane eyodwa i-1.2000 kuthi elababalisi liphezu kwekhulu i-131. Iningi labatholakala belegcikwane leli ngabasezikolo zemaphandleni. Ugatsha lwezempilakahle luthi ngokutshona kwelanga layizolo phakathi kwabantu abangamakhulu aphezu kwamathathu i-330 abatholakale bele coronavirus elizweni abaphezu kwamakhulu amabili 229 ngabafundi lababalisi. Isikhulumeli sogatsha lwezempilakahle umnumzana Donald Mujiri utshele iStudio 7 ukuba uzulu engakhathazeki ngalumbiko ngoba uhulumende wenza konke okusemandleni akhe ukubona ukuthi leli gcikwane alidali umonakalo omkhulu ezikolo. UMike Hove Studio 7 uxoxele unkosazana Sokoluhle Ndlovu ongumbalisi ukuze sizwe umbono wakhe ngalolu daba.
Uhulumende Mantofu uthi wafaka impahla yonke efunakalayo ejonge ukuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19. Uthi abafundwana besikolo ama-mask i-PPE balayo njalo ama-testing facilities esikolo konke okufunakalayo kukhona. Kuyini elikubonayo esikolo ikakhulukazi emaphandleni?
Abazali njalo ukuthi isikolo kunje bezivalile
sesikhangela ke uhlelo lokuhlaba abantu iJackson elivikela iCOVID-19. Siyabona ukuthi uhulumeni laye useqalisile ukuhlaba abasakhulayo abaphakathi kweminyaka 13-18. Njengababalisi likubona njani lokho?
Thina njengababalisi siyakwamukela kakhulu lokhu ukuhlatshwa kwabantwana lobo, ngoba kube kunzima kithi ukuthi sithina ngapha sihlabile ngapha ke siyaphinda siyahlaba umuntu ongahlabanga. Sithile ukuthi iba nzima kakhulu, kodwa thina into esiyalayo nje ukuthi abantwana ukuthi kuzaba yinto ezathi abantwana ukubanje ngamandla ukuthi bayehlala phasi, sithi abantwana labo bebenza babelalo ukuzihlekela ukuthi bahambe bayehlatshwa ukuze sibe kuvikeleke konke, mina umbalisi kuvikeleke konke kubani lomntwana esikolo.
Yabo, bengizoyithuphosela mazakokutheni
orit amazwe okugcina lapha kubabalisi abazali nabantwana yikuthi nje sekumele nje sijayele ukuthi i-COVID leyi ikhuhlane sizahlala silawo, asazi ukuthi lapho zaphila khona kunini, ngoba ngukukhuhlane lokhana ukuthi ukuhlele kusakhatshana njengami ababalisi abantwana abazali asizigcinele kuhle silandele imiklomelo yafakwayo ukuthi siyilandele ukuthi sizivikele. Njalo abenelisa abalesifiso sokuyahlaba siyabakhuthaza ukuthi bahambe bayehlaba ukuthi bazivikele izikuleli i-corona. Yalaba abahlabi kodwa bebona ukuthi banjani bayalandela iy'dilezi ezizabavikela ukuthi bengabanjwe ngomkhuhlane, njalo belandele ukuthi bengathileli abanye lo mkhuhlane uma sebengali bawutholeli.
Lowo nkosazana Sokoluhle Ndlovu ongumbalisi obexoxa ecingweni lo Michael we-Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe kangeneli emsebenzini wabomahluli, njalo indlela abakhethwa ngayo iqondile ngoba bavivinywa emphakathini kuma-public interviews. Wethule amazwi lanamhla embuthanweni wabomahluli bamazwe wakumhlubulo wezansi e-Afrika we-Southern African Chief Justices Forum, lomunye owabomabhalani obuqoqwe ngeleZambia leleZimbabwe edolobheni le-Victoria Falls, umphathintambo obona ngezemthetho uMnumzana Ziyambi Ziyambi utshelela umbuthano ukuthi imithethwandaba yonke elizweni izasebenzisa imitshina yobulembu ukuthetha amacala ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Ekhuluma emhlanganweni ofanayo, umsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga uthe leZimbabwe selenelisile ukuthi imithetho elikhulu lamachumi amahlanu i-350 ihambelane lesisekelo sombuso. Ukuhlaziya ukukhulunywa kulombuthano obulendikimba ethi Judiciary and the Technology in Africa, sixoxa loMnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Aza akhulume khonoko umongameli kutho ukuthi ubephendula inkulumo ezithize ezisolayo, usethola-ke inkundla yokuthi azigeze kumbe azame ukuzihlambulula kulezo nkulumo. Ngenye imini ngizakhuluma ngesilungu wathi, we are the army, we are the police, we are everything. Ekhuluma engumongameli esekhohliwe ukuthi amandla okuphatha ilizwe kumele ahlukaniselwane ngezigaba zazo zontathu, uhulumende i-executive, iparlamende i-legislature, le-judiciary lezi ebamba ezomthetho. Kwenza ukuthi abanye bethu singakukholwa khona lokho asekukhulume folosi. Njalo mhlawumbe njengoba lalo indoda yakomalaba ube phansi kwakhe ubezama ukuthi la umalaba athole isibindi lokukhupha inhloni ngalokho okwenzakalayo, kuthiwe kwakumelanga ukuthi abesemsebenzini inkundla yaphezulu ibisisithi hhayi kulungile akuphanjaniswanga lutho. Kwenzeni indaba ingavela iye emthethwandaba, kuyabe kukhona okungaqondanga olokuthi umalaba wayekhethwe ngumongameli ukuthi aqhubeke esebenza isikhathi sesedlule, kutsho ukuthi kwakuvele kuyingxabano. Ukuthi kwazala nkomoni ngokunye uhulumende uyangenela sandla semfeni emacaleni kakhulu la zombusazweni. siyabonakala.
Ungabe kulinyathelo elihle yini ukuthi amacala athethwe kusetshenziswa imitshina yebulenjini ama computers lokunye ukwenzela kwenqabela iCOVID-19.
Kambe nxa kuyakhulunywa ngamacala lama computer labo virtual labo bani bani bangaka baza kwenelisa khona lokho. Asithi umuntu adale icala esemakhaya khona le. Kube sokuthi hayiwe ke wena uzangehlala emzini wakumbe ngapi sibe sikhuluma lawe ebulenjini hayi kakusebenzi. Kanti angithi nxa kuthoniswa icala kakulalelwa amazwi wodwa kuyakhangelwa lokuthi umzimba lobuso bomuntu ukuthini ngalokhu akukhulumayo. Njoba sikhuluma kathesi kunje nje kakulamuntu okwazi ukuthi sigqokeni kumbe sigezile uma sigezanga kakukho emandleni abantu ukuthi bakubone lokho okuyinto nxa kusemthineni. Sengitsho labafundile abantu bafundile lezi zinto zethekhnoloji enjalo ziphambili kakhulu ebantwini abaningi. Njoba ngisitshe ukucatha nje ngeCOVID kungani uhulumende lokhu afuna ukukwenza kuye kulungile kakula COVID nxa sekusenziwa okwabanye sekukhulunywa ngeCOVID bebegijima indawana yonke le ngempela viki leyana kulungiswa lokuthi ama-structures ezanu-PF. I-COVID yayivakatshile yini khonapha? Hayi, umongameli uvele eZambia ukhethe lwenziwa kule COVID kwafa bani? Angithi kwafa bona ababevele befile.
Uyavumela nalo mnumzana Chiwenga ukuthi ngempela uhulumende usebenza gadalala ukuthi imithetho yonke ihambelane lesisekelo esitsha sombuso?
Hayi, vele angivumelani laye ngitsho. Hayi, angitsho. Yiphi imithetho akhuluma ngayo? Imithetho ethiwa ihambelana lesisekelo sombuso yile efuna ukufeza izifiso zakhe uhulumende lo kuthiwa i-executive. Abakwazi yikho lokhu ukuthi kuthiwe kungabi lo u-running mate ka-president ye omama balingane labo baba ye kwathinithini. Kodwa nxa sesibuya ekulungiseni imithetho eyiyo ethinta impilo zabantu kusawamalanga njenge-devolution akulalutho. Bebekhuluma nje ukuthi bazikholisise ngoba ngabantu abakholisa uzizwa bekhuluma. Ubona nje ukuthi sona isisekelo sombuso sebesicutha-cutha nje bekhupha lokhu abantu kuyabaphambanise kubuseni bezama ukuthi bafake izigamba zalokhu abakufunayo.
Lowo mnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi ecubungula ezombusazwe esixoxelayo ekobulawayo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040 naku 15460 kHz kushortwave.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi abantu kufanele bakhululeke kakhulu ngoba uhulumende ulandela isisekelo sombuso selizwe njalo uyahlonipha ilungelo loluntu. Umongameli Mnangagwa ongahambanga lonyaka eNew York emhlanganweni weUnited Nations General Assembly ngenxa yokumemetheka komkhuhlane weCOVID-19 wethule umbiko lo izolo kumabonakude. Uthe kulesithekeli esiqakathekileyo esikunhlanganiso United Nations esikhangelelwe ukuba siza kwethekelela eleZimbabwe ukuyahlolisisa umona owadalwa izijeziso zenotho.
My administration continues to entrench democracy, constitutionalism and rule of law through sound legislation as well as fair and impartial administration of justice. This is indicative of our strides to achieve sustainable development by 2030. We remain available.
Uhulumende wami uqhubekela phambili elandela isisekelo sombuso welizwe njalo ehlonipha amalungelo kaZulu. Siqhuba imithetho ngendlela eziphezulu, sizimisele ukulalela abanye. Siyakuncoma ukwenziwa zinhlanganiso ezijiyeneyo lamankampani azimeleyo. Bonke bafisa ukuba silandele uhlelo lwama-SDGs. Okwamanje sibhekane le-COVID-19 ebhidliza konke esikhangelela ukukwenzela uZulu. Uhulumende wami usevumele ukuba isithekeli senhlanganiso ye-United Nations sibuye eZimbabwe uzehlolisisa umona wezijeziso zenotho ezafakelwa ilizwe lami.
Of unilateral illegal sanctions imposed on my country. My government has approved the visit in October 2021 to Zimbabwe by the United Nations Special Rapporteur.
Lo ngumnumzana Emerson Mnangagwa obekhuluma emhlanganweni we United Nations General Assembly. Kulabantu abaningi abathi uhulumende wephula amalungelo oluntu njalo wehluleka ukuqhuba ukhetho olungela ukuxelibezela. Asizweni umbono kaMnumzana Dan Moyo odabuka eZimbabwe ohlala kwele Melika ngalolu daba.
Ispeech esinikezwe ngu-Emmerson Mnangagwa e-United Nations siyadanisa kakhulu ngoba asitshengisi isifiso se government yakhe ukubana bangenise utshintsho oluzothuthukisa ilizwe leZimbabwe. Esikubonayo nje ispeech esirehearsed esinga addressiyo ama concerns awelizwe. Makuyikuthi u-ED uzimisele ukuthi aziwe into ayikhulumayo njalo athole i-support kwamanye amazwe, I think kuqakathekile ukuthi mayithola ithuba elifana laleli elokuthi ashowcase akwenzayo ekhaya abe clear ku-speech sakhe, afocus on i-progress ayenzayo ekuthuthukiseni isimo sempilo zabantu eZimbabwe. Siyazi ukuthi inkinga i-problem eZimbabwe ukuthi i-problem e-legitimacy yokungavumelani kwama-party ngendlela ama-election aphathwa ngakhona, i-issue yama-human rights violations, i-issue yokunciphisa i-democratic space eZimbabwe, ama-electoral reforms, ama-media reforms, ukuvumela i-diaspora vote. Konke lokhu lezo yizo izinto ezikhangelelwe ngamanye amazwe ukuthi ingabe ziyenziwa eZimbabwe ezitshengisa ukuthi sekulesifiso sokuthi kube lotshintsho lwamampela empilweni zabantu.
Lo ngumnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika obexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 eseVirginia khonapha eMelika. Ngokusenjalo amabandla ezombusazwe aphikisayo kanye labenhlanganiso ezilela amalungelo oluntu bathi okwethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa emhlanganweni lo akusilo iqiniso ukuthi iZimbabwe izenzile njalo abantu bakhululekile. UMavis Gama usethulela lolu daba ngocweleyo.
Embikweni wakhe awethule izolo emhlanganweni owe-76th session of the United Nations General Assembly ngendlela zebulenjini njengoba engayanga eNew York eMelika lapho wenzelwa khona, umongameli Emmerson Mnangagwa uthe eleZimbabwe liqhubeka lithuthuka ngaphansi kohlelo lukahulumende lwe-Vision 2030. Kunje uMnangagwa uthi uhulumende wakhe sewasungula imisebenzi eminengi wathuthukisa ezempilakahle lezemfundo, kodwa osekuphazamisa lomsebenzi yizijeziso zomnotho athi zabekelwa ilizwe. Kodwa umsekeli wesikhulu umelise MDC Alliance umnumzana Felix Mafa uthi kulusizi kuba uMnangagwa angayatshela umhlaba ukuthi konke kumi kuhle elizweni.
Akula notho esilayo, bangathi inotho iyakhwela, so thina singalamali yalapha eZimbabwe angithi yimhlolo le bakithi, simphize zimkhelele iZimbabwe ethwele nzima. Yikho ke sicela ukuthi lina linanzelele ingabi le ndaba lakho, kodwa lihambe liye-register ukuthi ujaha engene. Yiyo into engenza ukuthi iZimbabwe iqhubeleke, iqhubeke kuhle, ibe lombuso wabanengi esithi democracy.
Oqhubeke ekhuthaza uZulu weZimbabwe uMafa ukuthi aphatheke kukhetho oluzayo ukuze kube lenguquko elizweni.
Kube le msebenzi, kube lokudla, kube lonto zonke, hayi kumuntu omdala ozahamba ayihumutha amanga esithi eZimbabwe abantu bahlezi kudle. Lokho ngamanga, njalo sithi sizabona okuzawela khona indubulo xawuqaka. Zobo uhla manyosi, 2023 uyabuya, ujaha uzangena.
Ingcwethi kwezokuhlalisana kukaZulu kanye lezomnotho umnumzana Masimba Manyanya ngomunye wabathi uMnangagwa akakhulumi iqiniso.
We can't go and blame those people who are imposing sanctions on this country. We blame our leaders. The country is at a crisis, in a very deep situation of crisis.
Mweza kubika sithola labo ababekela ilizwe lezo zijezo zomnotho. Sithola inkokheli yethu ilizwe lisenkingeni ngokwesibanga esibi kakhulu okungasala themba nakancinyane. Isimo ezikolo imithetho efakwa ehlangothini lwezemfundo nakwezempila kahle.
Umongameli Mnangagwa yena ukhethe ungayi eNew York ukuyangena mathupha kumhlangano wenkokheli yamazwe omhlaba o-United Nations General Assembly UNGA. Emizameni yokwehlisa indleko ngalezi zikhathi ilizwe limelane lobhubhane olwe COVID-19. Owalonyaka umhlangano wesimachumi ayisikhombisa lasithupha o-76th session wenziwa ngaphansi kwendikimba ethi yona Building Resilience Through Hope to Recover from COVID-19, Rebuild Sustainability, Respond to the Needs of the Planet, Respect the Rights of the People, and Revitalize the United Nations. Ngimele Studio 7 ngise Harare, ngingumevis Gama.
Live Talk namhlanje sikhangela imizamo yokulisana le COVID-19 kanye lokuqhubeka kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela kulomkhuhlane. Abaqeqeshi bomdlalo wenguqu bamaqembu adlalela esigabeni se-Premier Soccer League PSL bathi sebelungiselela ukuphindela kumdlalo wenguqu enkundleni ibukelwa nguZulu ngemva kokumiswa okwesikhathi eside ngenxa yokuqhamuka kobhubhane le-COVID-19. UPraxedes Jeremiah sethulela lolu daba.
Abaqeqeshi balomdlalo bathi bona kade baqalisa ukulolonga abadlali babo emalungiseleleni okuphindela kwalomdlalo wenguqu ezinkundleni ezithiyeneyo zelizwe. Abaqeqeshi bamaqembu afana le-Highlanders bathembise abalandeli bephuso isikhathi esihle sokulibaziswa yilo mdlalo. Owe-Dynamos yena uTondera Indiraya utshele iStudio 7 ukubana amalungiselelo awedimbari kuphindela enkundleni asekusibanga esiphezulu njalo abalandeli babo sebelambele ukuyabukela lo mdlalo enkundleni hatshi kumabonakude. Abenhlanganiso elawula imidlalo yenguqu yezwe ngalaphezulu e-Premier Soccer League PSL sebehlele ukubana imidlalo yomncintiswano owengezo ye-Chibuku Super Cup iqale ukudlalwa kususela ekupheleni kwayenale inyanga kaMpandula mhlaka-29. Uthi imidlalo ye-league yona iqale ekupheleni kukaMfumfu mhlaka-30. Umqeqeshi weqembu le-Black Rhinos uYebethi Marowala utshele iStudio 7 ukubana bona njengeqembu kabazange bami ukulolonga abadlali babo ngendlela ezithiyeneyo ezazingeneliswa ngesikhathi kulandelwa iziqondiso ze-COVID-19 lockdown. Ngakho-ke labo sebelungele ukungena enkundleni yiloba yisiphi isikhathi. I-Black Rhinos isesibayeni esigoqela amaqembu abalisa i-10X, Manika Diamonds, Elecranbon Bullets emncintiswaneni wengezo eyeChibuku Super Cup. Kodwa ke umqeqeshi we-Triangle uTaurai Mangwiro uthi yena labadlali bakhe bahlele ukuguqula ukudlala abakade bekwenza ngaphambilini kukumiswa kwemidlalo yenguqu elizweni ngenxa yokuqhamuka kobhubhane olwe-COVID-19. Imidlalo yomncintiswano wengezo yeChibuku Super Cup ike yasungulwa ngohlangula lonyaka kodwa yagcina imiswa ngesikhathi somqando ngenxa yokuqonga kwenani labantu abakade sebefunyanwa bele-COVID-19 okubangele ukubana uhulumende aqinise iziqondiso zokumelana laleli gciwane eze-lockdown zisuka ku-level 2 zisiya ku-level 4. Kodwa ke ekuqaliseni kwayena le inyanga kaMpandula uhulumende wazise ukubana ngokubona inani lasebebanjwa i-COVID-19 elizweni lisehla usekekethisa iziqondiso eze-lockdown. Le midlalo etshiyeneyo egoqela inguqu layo isizavunyelwa ukuphindela ezinkundleni elizweni lonke. Iqembu elizweni lisakudlala kakuhle likhokhele kuluhlu lwamaqembu adlala ku-PSL yilo elizamela ilizwe emncintisweni omnyaka ozayo wamazwe awuzwekazi le-Africa we-CAF Champions League okuyisicoco ebesiphethwe liqembu lenguqu ele-FC Platinum lonyaka. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland khonapha eMelika ngingoPraxedes Jeremiah.
Was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to 14. uhlelo Woza Friday kuleviki sileqembo elilamalunga ngamajaha wodwa acula umdumo wesicathamiya ahamba ngegama lokuthi amaqaqa iqembo leli licula likobulawayo. Asizweni okuningi kuvela kumsakazi weStudio 7 uEzra Chisasibanda.
Sidlulile ezinkingeni ngenkulu sikhale zonke izinyembezi. Sidlulile ezinkingeni ngenkulu sikhale zonke izinyembezi. Sibabonile besishiya abathandekayo. Sibabonile
Leli qembu lidlama langabi njalo alilasikhathi eside libunjiwe. Indlela abacula ngayo isicathamiya uqumbaqumba abalandeli banomculo abaningi.
Nawe polio awu mayemba bo. Nawe COVID-19 labishiya singasela bani.
Ukhulekani Mkandla ukhokela amaqaqa nguye omele iqembu lakhe namhlanje. Yekela sizwe imbali yakhe kancane.
Mina ngizalwa le kogodla komahlaba ithwale emulini yakomkandla ngosidumisile intombenhle kakhulu engiyithanda kakhulu. Kanti ke kuleze zomculo ngicula leqembu okuthiwa ngamaqaqa. Ngingumholi walo lelo qembu okuthiwa ngamaqaqa okuthi ukuthi abantu abaqhansa intaba. Kusho ukuthi mina nje ozomculo ngiqale khona ngo-25.
Lalani mokthula bathandekayo. Lalani mokthula siyobona nawe
zala ngawe malaria.
Lalani mokthula mama
akusithi fatla ngokubunjwa kwaleli qembu Mkandla.
Iqembu lelo okuthiwa ngamaqaqa lisungulwe ngomnyaka ka-2018 bengise South Africa ngalesi sikhathi. Kwathi ngo-2020 sengilapha ekhaya ngahlangana lendoda okuthiwa ngu-Opti wakomoyo elilunga lamaqaqa uMohawumalima ngomunye wangkhona uJabulani Nyathi uzobuya umlondolozi wakoDube uMoses wakomasuku kanti futhi kubuye uStanley wakompofu. Yiwo la madoda engisebenza lawo
emphakathini. Sekonakelebo sekonakele emphakathini sekonakele.
Ukhulekani wathanda ucula esemncane njalo ukuthi kukhona abamthunukayo wazizwa laye esiba lo mdlandla okuba ngumculi. Nakho-ke sebecindezele umculo wabo.
Ngiwubone kubomalume bami xa ebikhumbula iqembu kuthiwa libuthele ingcwele. Ngasengufunzwa kakhulu senguze ngiwuthande i-Black Mambazo lokhu angengeze ngufihle. Iqembu lele lamaqaqa manje lincindezele i-albhamu yokuqala ka-2021 ukuthiwa libhodi elishisayo. Silama singles futhi amanye angu-6 ethi yona Isiphofu, Nkosi and Disability. Ikhona futhi enye ethi Umntwana Wasekhaya.
Sewethu ugebeni mphakathi
hawuzweke
yinkulu kuthonkulu vamasela
hawuzweke
nababulali
hawu madoda
ukusalakala kwemsebenzi. Sewethu ugebeni mphakathi.
Umbona kaMkandla leqembu lakhe bathi badinga usizo kini balaleli. Thola ukuthi litholakala nga.
Siyatholakala ma kule event yakho outdoors and indoors, imshado, ama festival, ama party noma yini sikhona ukuthi sifake ismile empilweni yakho. Uyasithola konke ama social media platforms, iTwitter uyathi amaqaqa music, Facebook amaqaqa music, Instagram amaqaqa music. Sibe sesikhona futhi ku WhatsApp nanxa ufuna ukusifonela. Ngibize inamba 0771-903-259. Ngiyabonga.
Ngithe ngihamba shatheni ngahlangana nengwe. Nansi thathana nami phansi phezulu ifuna ukungiqhuma.
Ngithe ngihamba.
Umculo ongenamachachu ucule ngamazwi avevezelayo uyahlakaza njalo ubusisa abantu abaningi. Amaqaqa yiwo besilawo kuhlelo Woza Woza Friday namhlanje eqansa esiya phezulu. Libe lampela sonto enhle. Igama lami ngu-Ezra Chisasibanda.
King of Changi, you are lion.
Because
when I was walking alone in the Changi,
I came across
a hungry leopard.
umculo weqembu elibizwa ngokuthi amapaqa bona abacula umdomo wesicathamiya. Singakehlukani esikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela lanxa uhulumende esithi uzulu engakhathazeki ngokuqansa kwenani labatholakala bele COVID.